majonga lo Chris lichona njani yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu namhlanje.
Despite the rich and diverse endowments of our region, about 70% of our people continue to live below the poverty.
Okudanisayo ukuba lanxa iningi lenotho isigabeni sakithi phose isilinganiso soku ngamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu bethu beqhubeka bengabayanga.
Umhlangano weSADC Extraordinary Summit ovuliwe ngokusemthethweni eHarare lamuhla kugcizelelwa udaba lokuthengiswa kwempahla esilungisiwe.
Sitshengisa amakhampani ukuthi balungise njani izinto zabo. Kungaba yikudla, kungaba nama-manufactured food products, kungaba yi-clothing, furniture, whatever. Thina simele sidinge information, sibone ukuthi amazwe bathenga into ezinjani. Ikhwalithi, ngabe lungisile izinto zabo.
Abanini bizimusi abase trade fair bakuthazwa ukulungisa impahla elohlonzi ukuze bathole inzuzo ephezulu.
Ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba uChris Kande uphatha udaba lemncintiswano yokukhetha amantombazana amahle ama beauty pageants.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umhlangano weSADC Extraordinary Meeting ovulwe ngokusemthethweni eHarare lamuhla kugcizelelwa udaba lokuthengiswa kwempahla esilungisiwe ukuqakathekiswa kwabesifazana labontanga lenkuthazo yokuthuthukiswa kwamankampani emhlubulweni wangezansi ye-Afrika. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe ekuphawulweni okusemthethweni kwalo mhlangano eHarare International Conference Center lamhle kuseni, umgcini sihlalo walihlanganiso wamanje umongameli Robert Mugabe utshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho esigabeni. Umgabe uthi lesi simo asiphathisi sigaba njengoba iningi labantu kungabayanga.
But alas, despite the rich and diverse endowments of our region, about 70% of our people continue to live below the poverty.
Okudanisayo ukuba lanxa iningi lenotho isigabeni sakithi phose isilinganiso soku ngamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu bethu beqhubeka bengabayanga. Ngokuthengisa lokho okutholakalayo emazweni ethu kungazange kulungiswe, kusitholisa inzuzo engatsholutho okuyinto ephazamisa imizamo yokusungula imisebenzi, ukuthuthukisa inotho kanye lokusungulwa kwamankampani, okuyikho osokubangele ukuba iminotho yethu ibe lokhe ilawula ngabamazwe athuthukileyo.
Ukuthengiselana phakathi kwamazwe akule nhlanganiso yeSADC, Umgabe uthi lokhe kungakathuthuki kangako.
It is therefore evident that our focus on reducing and eliminating tariffs has not brought about.
Kusobala ukuba imizamo yethu njengesigaba ukwehlisa imithelo kumpahla esizithengiselanayo kungasizi lutho, njengoba kungasifezanga leyo njongo ebesiyikhangelele kundaba zokuthuthukisa iminotho kanye lenhlala kahle kaZulu.
Umgabe ugcizelele njalo ukuqatheka kokuthuthukiswa kwabesifazane labontanga ethi bengumgogodla wentuthuko yesizwe sinye ngasinye kulumhlubulo.
In our noble march towards an industrialized SADC, we should never forget that our women and the youth.
Kumizamo yokuthuthukisa isigaba sakithi masingabakhohlwa abesifazane labontanga ngoba beyibo umgogodla womnotho wethu kakhulukazi kumabhizimusi wokulungisa impahla.
Ugqitshwa namhla lomhlangano osungulwe ngomvulo kuyona le iviki lapho abaphathi ntambo iningi labo kuyilabo abezobudlelwano phakathi kwamazwe la labezokuthengiselana esigabeni bengene umhlangano wokwandulela owalamuhla owenkokhelilo. Inkokheli zemazweni abalisa ele Angola, Madagascar, Seychelles, Mauritius kanye lele Democratic Republic of Congo bezingekho kodwa zithumele abameli. Umongameli Jakaya Kikwete wase Tanzania akasabuyanga ngemva kokubhubha kwesiphathamandla selizwe lakhe uretired Brigadier General uHashim Mbita. Lumhlangano we Extraordinary Summit ubizwe izinkokheli zamazwe awesadik ulandela owenzelwe eVictoria Falls nyakenye ngenjongo yokudinga indlela zokuthuthukisa isimo senotho emhlubulweni lo ngokuthengiswa kwempahla isilungisiwe yaphela, hathi lokho okuyikho khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngise Harare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje umgabe ucunule abantu bohlobo lwesikhalanga namhlanje ukuthi bangamasela enza imisebenzi engalunganga kwele South Africa, njalo uthi benza lokho ngoba bengafundanga. Uphinde wacotoza uZulu emandebeleni ikakhulu abesilisa esithi bagijimela ukuya eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi kusezulwini. Asizweni amazwi akhe.
The Kalangas were very notorious kuSouth Africa bayiziganwa. Kutwani jotu. No kutwani ngawasini. They are not educated enough to assume my jobs.
Amazwi kaMongameli Mgabe ekhuluma lamhlanje lentathelizindaba eHarare. Incwethi kwezo kwethulwa kwemibiko njalo elikhalanga uMnumzana Zenzele Ndebele usole kakhulu amazwi kaMgabe esithi ungumuntu olenketha betshabi, yikho nje wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ngombhuqazwe weGugurahundi.
Ngiyamnyangekela kakhulu ubaba uMgabe ngoba njengoprezidenti eleminyaka eyi-91 umele ukuthi ngangumuntu okwakuqala ohlonipha abanye abantu abaselizweni bakhe. Okwesi-2 osebenzisa ingqondo. Okwesi-3 umuntu osebenze loSimon Khaya okwesikhathi eside, uSimon Khaya olikhalanga. So ngikwazi ukuthi lokhu akukhulumayo ukutshelwe nguSimon Khaya kumbe ikuguga kwakhe kumbe into azi kiphela yena emlonyeni wakhe ngokuswela ingqondo yakhe owumuntu omdala, ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe njengoba wathi kubulala abantu ngesikhathi seGugurahundi kwakuyimistake, safika samxolela phambi kwabantu benza ngabomo ngoba usetshengise ukuthi kacabangi.
Uthi njalo uMgabe abantu beMathebeleland ikakhulu abesilisa babalekela eSouth Africa ngoba becabanga ukuba ungaya kulelo lizwe uba lesisindo uba lesithunzi njengomuntu, baya ngokuthanda. Uthini ngalokho?
Abantu bahamba eGoli ngoba bebalekela umbuso kaMgabe, umbuso olwedlame, umbuso olwendlala.
UMnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko njalo ulikhalanga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
ELeZimbabwe lidinga inkokheli ezilokuzimisela, izinqumo kanye lomumo okhuthaza abalemali ukuza songula amabhizimusi eZimbabwe kanye lokuthi kuvuselelwe uhlangothi lwezokulima nxa ukujongwe ukuthuthukisa inotho. Le nkuthazo iphume embukisweni wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. UNothando Sibandayo usipha lolu daba.
Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethulelwe inkuthazo emhlanganweni wabosomabhizimisi embukisweni wezokuthengiselana owenzelwa koBulawayo weZimbabwe International Trade Fair lamhla. Uthi ilizwe lilakho konke elikudingayo ukuthuthuka, okungekhoyo ngabantu abacabanga ngendlela elungileyo ukuguqula umumo, abantu abathembekileyo kuhulumende lakubosomabhizimisi. Ukungaqhubi kuhle kohlangothi lwezokulima uthi yikho okwenza amafekithali amaningi avale, ngoba abalungisa impahla iningi labo bebesebenzisa impahla ephuma kulolu hlangothi. Lanxa ethembise ukuthi uhulumende uzaphathisa lolu hlangothi, lokhu kuza ngesikhathi ilizwe livele libhekane lendlala, abalimi besehluleka khona ukulima ukudla okwanela uZulu ngenxa yokusilela kwezulu lendawo ezilima zithelela.
Several initiatives have also been put in place to improve the business environment. Kulezinqumo esezibekiwe ukuze kukhuthazwe osomabhizinisi ukusebenza kukhutshwe le migoqo ebivele ibavimbela ukuqhuba umsebenzi. Kuqakathekile ukugcizelela ukuthi iningi lezinqumo lezi alidingi mali kodwa kudingakala ukuthi abantu baguqule indlela abacabanga ngayo ukuze inotho ivuselelwe masinyane.
Umnumzana Mnangagwa uqhubeke esithi kumele izilimo ezilinywayo zilungiswe zibe impahla anduba zithengiselwe phandle kwelizwe. Okwakhathesi uthi ilizwe lithengisa igwayiphozi amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% lochinda amachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini i-65%, kunjengokuba kunjani kuphuma emasimini okwenza kulethe inzuzo ephansi kakhulu. Umsekeli kamphathintambo ogada lokuthenga lokuthengiswa kwempahla unkosikazi Tshiratitso Mabuwa uthi baphathekile ngokukhuthaza osomabhizimisi ukuthi basungule amafekithali okulungisa impahla, hathi ukuthengisa izilimo zinjalo kumbe amatshe aligugu enjalo okuyikho okubulala inotho yelizwe.
In order to effectively boost Zimbabwe's competitiveness, capacity utilization and the stimulation and promotion of exports,
ukuze ilizwe lenelise ukuncintisana lempahla zakwamanye amazwe, amankampani enelise ukuthengisela kwamanye amazwe, kuvuselelwe le migwaqo lokunye okunjalo njalo, kusekhona okumele kulungiswe. Lokhu kugcwele ukukhuthaza ukuthengwa kwempahla yakuleli elizweni. Uhlangothi lwezisebenzi oluhamba ngendlela kanye lokusetshenziswa kwezimali ngendlela.
Umqondisi wenhlanganiso yabosomabhizimisi iZimTrade unkosazana Sithembile Philime uthi kuhle ukuthi kukhulunywe ngokuthengisela impahla kwamanye amazwe, kodwa kumele kukhangelwe ukuthi amankampani akuleli ayenelisa yini ukwenza impahla engathengiswela phandle kwelizwe ngentengo ephansi.
Sijayisa amakhampani ukuthi balungise njani izinto zabo, kungaba ikudla, kungaba nama-manufactured food products, kungaba i-clothing, i-furniture, whatever. Thina simele sidinge information sibone ukuthi amazwe bathenga into ezinjani. Iquality, ngabe lungise izinto zabo. Ama-international standards, iquality yakhona kuphuma kuhle na. Sabe senza lokhu ukuthi sithole information esinika ama-companies. Babekwazi ukuthi no kule ndawo ezinje ezifuna into ezinje ezinje.
Umhlangano lo wabosomabhizimisi indikimba yawo ibisithi stimulating exports, seizing opportunities to accelerate growth under Zim Asset. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umhlangano wenkokheli zamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika we-SADC owenzelwa eHarare.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umumo usunganeno edolobheni leBaltimore kweleMelika lapho kuqhamuke udlakela ngomvulo ntambama. Izigelekeqe ezithethe ithuba labakade bejengisela ngokuthula besola kudutshulwa kwendodana yakoGrey ngamapholisa bavuke ubhova bagqekeza amavinkili lokuhlasela amapholisa. Izolo kugcine kusethulwa umthetho ovimba ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kulelo dolobho i-curfew.
Uhulumende weNiger ubika ukuthi amasotsha ngamachumi amane lasithupha afile kanye labantu makhaza phose abangamachumi amathathu 28 ngempelasonto edluleyo bebulawa ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abakwele Nigeria abe Boko Haram esihlengeni esise Lake Chad. Ukansila kaWard 12 Mzingwane umnumzana Elliot Dube uthi uZulu wesigaba sakhe uthwaliswe nzima ngamalunga ebandla leZanu PF ahamba etshela abantu ukuthi bathenge amakhadi eZanu PF njalo babhalise ukuba ngamalunga leli bandla. Utube olilunga le MTCT uthi izakhamizi zakulindawo sezidlela evalweni njalo zitshelwa ukuthi nxa zingekho kubandla leZANU-PF kazisoze zinikwe ukudla okwabelwa abalambayo.
Abantu bayatshela ukuthi nxa bengangenanga kumafendi weZANU-PF akula muntu ozazuza ukudla njengokuba kunendlala engaka. Njalo phezu kwakho konke khonokho ubukhokheli bomdabu labo boke bathutha bohamba bebukhokheli beZANU-PF buyibo butshayisa abantu iziyogani. So-ke abantu ngenxa yalokho kwabe kwenzakala kubo-08 ngale befakelwe omani konde ngoba babesethisele ukuthi nxa engangenanga kulabalandelayo emuva kwangakhona. Kuyona abantu labagcine bangasahlaliseki ukuthi mhlawumbe ngenye sebezabanethela ongani inkonde besibili. Yikho okukhona okwenzakala esigabeni lapha umayelana lezompolitiki.
Abosiko okhulume ngabo zinduna ngosobhuku ngabalisa ngobani?
Kwaba khona induna sibili. Lamanye amasabhuku labo bayakwenza khona lokhu. Yibo abantu ababehamba la keZANU-PF besethisela abantu ngakhonokho.
Ba bebe tusela besithini Dube?
Babatshela ukuthi khona ngemva kwabo laba bangabhalisanga amasendizi abo kulababuyayo ngemuva abazaza babona. So-ke abantu bese becabanga lokho okwenzakalayo ngoba kwabe kwaba khona okunjalo bagcina bebathumela abafana be-youth owakuthiwa ngomani koni sebehlukuluza abantu ezigabeni la.
Akula yini inhlanganiso eziphathisa ngokudla kumbe wena njengokansila akukho inhlanganiso okhulumisana lazo?
Inhlanganiso zikhona sibili ekukhulumisana lazo. Okwalesi sikhathi labo bathi khona akula abangathi bethisa ngakho ngoba labo kubamelela ukuthi baze bakhulule ngohulumende ukuthi hayi seningancedisa abantu ngoba besihako sibili bagcine besiminyanga yona lephelile uMashi.
Umnumzana Elliot Dube ngukansila ka Ward 12 eMzingwane.
Uhlelo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olediaspora sixoxa ngalabo abasuka elizweni ngenxa yobudlangudlwangu. Iningi lalabo abahlala emazweni bathi balithemba lokuthi bazabuyela ekhaya nxa kungasephulwa amalungelo kaZulu. Omunye walabo abacabanga lokhu ngunkosazana Angelos Dube, owayengu-provincial administrator wesabelo seMathebeleni South. Unkosazana Dube wabanjwa ngamandla ukuthi achiye isikhundla lesi sokusungulwa uhlelo lokuthathelwa abamhlophe umhlabathi. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi okunye okwenza ukuthi ilizwe liphose libhidlike ukubulawa kwabantu makhaza libutho le-5th Brigade kumbhoqazwe weGugulawundi.
IZimbabwe ilizwe elihle elimothakeleyo, ngibona ngani lingaphathwa ngcono. Abantu bangazuza uzibuse onguye ukuthi abantu bangesabi ukukhuluma, bangesabi ukuzenzela izinto, njalo bazuze uhulumende abenzile abantu okumele bakuzuze bengadinganga ukuthi bona balandela bani. Ngoba kathesa ukuthi abantu balandela leli bandla kumbe abalandeli leli sekusiya ngokwesaba, njalo sekusiya ngokuthi ngingazuzani. Uyabukwazi ukuthi ngingangena ngale zakudla. So akusela angilaqinisizwe lesiNdebele, akusela sincerity nxa abantu besenza izinto sebekhangela ukuthi kambe ngingazuzani. So ngendlela yona leyo ngibona ngani futhi sokutshintshe abantu beZimbabwe ukuthi noma ngibuyele ekhaya angisela qinisa ukuthi abantu engangibazi le ndlela engangikwazi iZimbabwe labantu bakhona besebenza ngayo baseseyiyo yini. Njengoba sengile minyaka eminingi kangaka ngingekho.
Ungakwenza ukuthi ubuyele eZimbabwe singathi kuyini?
Yikuthi ngibone nje ukuthi hayi abantu sebebaphethwe kuhle, kakusela cuku, umthetho uyalandelwa, amadale ayalandelwa, imali esingena elizweni, njalo imali esikhwa elizwe kayingene ezikhwameni zabantu, isebenza ukukhuphula iZimbabwe. Sifuna ukuthi kube lendlela yokuthi wonke umuntu ofuna ukuya imali eZimbabwe ezwe ekhulelekile ukuthi angafaka imali eZimbabwe, njalo nxa imali ingena eZimbabwe abantu bakwanise ukuthi bakhululeke bayisebenzise kuhle, njalo bengesaba ukuthi akusasa kuzavuka kuthiwe. Ngoba kathesa eZimbabwe okuhlupha yokuthi wonke umuntu uyangisesaba ukuthi ngingafaka imali kusasa iyavula imithetho, kumbe ngifake lokhu kusasa kuyavuka umthetho jintile. Abantu bafuna ukuthi babe neqiniso ukuthi bazahlala kuhle njalo abasozi bithuseni njalo abasozi banyamalali njalo abasozi baunjilwe amacala ngekho ukwenzela ukuthi bakhawuliswe ngoba iZimbabwe sizikukhawulisa lolunya nobuhlela nobudlwangudlwangu so konke khona kuyana kumele ukuthi kutshintshe kodwa-ke ngenxa yokuthi bayasawuka nxa umuntu edubeka uyadla lapha okudleka khona kumbe kukosathane kumbe kukobani so yini uhlupho olukhona ukuthi kathesa abantu sebeukuthi baziphilise so kubathathela lobuntu ubuntu beZimbabwe yibe engibona ngani sobuhlupha kabo kangisabuboni-ke ngendlela engakhula ngayo yibukhangile so ukuthi ngibuyele ekhaya hhayi ukukhohlisana ukusela ukuthi akusahambeki abantu bezibelamabizo ukuthi anxa usiyahamba usiyadlula laphana uyafika amapholisa laphana kuhamba uthontisa so sekuze kulamabizo sibili atsho ubusela lokukhohlakala kwabantu okumele ukuthi basebenze abantu njalo nxa ubala isikhathi sonke emaphepheni abantu ubani uhlukuluziwe ubani utshayiwe ubani utheni yikho ubani unyamalele yikho kusesabisayo khonokho lokuthi labadala nxa bekhuluma bakhuluma okokwethusela ukuthi asizabona ukuthi ngubani ongakhangela indaba yenaleyo sizabona ukuthi ujaji lowo ngubani asikho kukhuluma ngoba sekutsho ukuthi abantu sebesesaba ukulandela imithetho
singathi-ke konke lokhu kwalahleka ngaphi Madube
abantu bafika njengomakoti bese sebahle begqoke ezimhlophe hhayi sekulomama omutsha lapha ekhaya kumbe sokuzakuza omutsha bengakwazi ukuthi abantu bakhona kusasa sekhiphile esimhlophe lesiyana usezakhanya-ke ukuthi ungumuntu bani nokuthi sokuzakhanya-ke ukuthi izinto zihamba njani lapha ekhaya yikho engibona ngani kwalahleka khona ngesintu nxa ngikukhangela ngesintu ngibona ngani singathi abantu sekufana nokuthi sibili umuzi obalekelwa ngabantu ngenxa yokuthi abantu bayawukhuluma ukuthi laphana kobani akulalwa kumbe kobani kuyalona yilo uhlupho olukhulu
lo unkosazana Angelo Dube owayengu-provincial administrator wesabelo seMathebeleni South obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-West London eBhilitane okwamanje sisilitshiya ezandleni zika-Chris Gande esipha udaba liphuma le ndaba litshone le ndaba
elingalitshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje ke sixoxa lomnumzana Ezra Jesus Banda sixoxa ke ngodaba lwezo kukhetha untombazana omuhle ilizwe lonke jikelele uMiss Zimbabwe siyakwamukela emsakazweni mnumzana
ngiyabonga Chris siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume kuhlelo lapho
ya ungasitshela ukuthi ubona njani imidlalo le eyama beauty pageants le eyabo Miss Zimbabwe
okay lento yokuthi kube lo siso kuthiwa muhle iZimbabwe yonke uyamela-ke ilizwe lakithi khona ngale-ke kundebe yomhlaba yalaba abantu abahle into iyahluphayo kuqala laba abayibo abakulungisayo sithi ngama-organizers ibengavumelani labo into yangikhona siyathathwa yaba ngesisotsheni kakhulu kathesi kuwinyiswe lo mntwana unqobile lo mntwana unqoba kwakhe lo mntwana yebo ngiyayizwe-ke ukukhala kwabantu bathi-ke hhayi mubi lo muntu kodwa into enginanzelele lapha Chris bakhulumela ukuthi yena obunyama bakhe umntwana lo engathi emhlophe lo benjiyane bebezathi muhle yikho sekusenzela kodade wethu osisa abaningi bagcine begcobisa ukuthi bazitshintshe lokho kuthiwa i-bleaching ukuthi skin lightening ngendaba zona ezi ezinjalo
ya manje ungathini wena ngendlela abakhethwa ngayo kungakulo dubo na ngoba iminyaka edluleyo besibona bekhethwa kungabile nkulumo efana leyakathesa
ye indaba zona ezikuthi ungakhangela kathesa le nto enza amathiwa ama-social network o-facebook yonke indawo osisa abaningi sebecombisa bezitshintshe-ke izikini zabo ukuthi babonakale ngani bamhlophe ukukhethwa kwale ndaba le-ke Chris ingakhitshwa lindaba ukuthi kukhetha abantu laba besisotsheni labafazi besisotsheni kungenwe-ke iZimbabwe yonke babathola osisa abahle lo ntombazana ngike ngithi mubi intombazana lowa ngike ngithi muhle kodwa abasola abantu ibunyama bakhe umnyama sibilokhuyana ukuthi umuntu wase-Afrika kodwa-ke emnyameni njalo asikwazi ukuthi indaba abantu abane bebona ngani kuthiwa mubi basola ukuthi umnyama kumbe basolani kodwa nxa ukhangele engawumhlophe nalwana muntu yela emhlophe nke ngabe abatsho ukuthi mubi ngabe bathi hayi muhle
ye kodwa nxa sikhangele yena lo umdlalo wabo Miss Zimbabwe Ungani lo dubo lezinsuku siyabona ukubana ngomnyaka odluleyo ukhona intombazana kade ekhethiwe wagcina esechiya isitoto sakhe ungathini wena ngamalungiselelo lani ukuthi kukhona yini okumele kwenziwe
kukhona okumele kwenziwe into le emele yenziwe ke singathi zinhlanganiso zabo mama ibomile zinto zabo eZimbabwe kungenza ke umuntu oyedwa ojaji bangikhona nxa sebekhetha ke umuntu sebekhetha ukuthi umuntu lo wangiya ungithandile yini maye futhi singene emaqhasini ngavuma hayi sokumele abe mnyunwayo owakhitshwayo kwizindaba zoneza ukuthi lwana ke iboyfriend akhetha nalaye yagcina isikhipha lawo mapikitshaya obunqunu bakhe wakhitshelwa khona kwindaba yela mapikitsha obunqunu umuntu okuyayenza ezinye izinto kodwa ngeke umbambele isikhwili sokuthi hayi indaba wathatha ipikitsha ungagqokanga so ke angeke kube umizimbabwe into ekhona yikuthi laba ke abayibo abakhokhela yena le inhlanganiso abakhethayo yibo abangayisibo Chris kumele le nto le ibuyele ebantwini mina ngathi inhlanganiso zabomama le nhlanganiso zama-charity yizo kumele zikhethe into kamizimbabwe ngoba into kamizimbabwe mthetho wayo into ye-charity
ye manje nxa sikhangele khona ukukhethwa kwakhona singadinga yini abanye abantu abazasikhethela lathi sibone ngani ibuhle lobantu bendulo
kakhulu nxa kunjalo sokule nhlanganiso lezi ezikhethayo ke omama sezifakwa kobulawayo zifakwa iharare ezinye egweru ezinye iindawo zonke so ukhulunywa ukuthi hayi buyanini lo muntu omuhle omeleke i-midlands buya nomuntu omuhle omele athelini south khetha nini abantu sokukhethwa ke ilizwe lonke lasebhinga liyethatha abantwana bonke bathengelwe izigqoko eza kuthetha khona Chris okuningi iindaba zezigqoko omunye umntwana uyabe labantu abamncedayo ukuthi athelwe isigqoko sesiyangena sebebona isigqoko sanonganise sihle bangasakhangelanga umuntu ngokuba yiwo kwakhe umzimba wakhe lobuhle bakhe nenhliziyo yakhe kathesi ongela mali untombazana ngiyengihambe mina emakhaya abantwana abangela mali ngeke bangeniwa ngomizimbabwe kodwa bahle udlo bona basemadolobheni indaba zezigqoko lezi abazigqokayo lwana nxa sebe siya kucompetition eHarare setshintsha ka-5 sekhanya sengani semuhle kakhulu but nawo-ke umizimbabwe kukanti lwana oswelayo-ke kasabonakali kahle
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu balaleli lihlale lilalele kamnandi umsakazi wethu lo semthanda kakhulu uChris kanye labanye bakhe bonke e-Studio 7 siyabona
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle lo ke bekungumsakazi olodumo u-Ezra Chisa Sibanda besixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Duna malaba msana webukalanga ihlabela kamnandi lapho uthi wonke abathethisa injelele hambani liyexolisa hayike kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngintungamelinkomo
lo sithandekile mhlanga sikhona pha eWashington DC.